Siyabonga Gibbs Dube. Siyalambulela emsakazweni we Studio 7 omgqibelo omhla ka 15 ngoNcwabakazi 2015. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Lingali tshona njani izulukandaba mthwakazi omuhle ondlela zimhlophe olamukela emoyeni ngoChris Gande endabeni zethu lamhlanje. Uhulumende usethule umthetho ozenza kube lukhuni ukuxotsha izisebenzi. Kodwa abamela izisebenzi bathi sizoyicela isivuthiwe.
Uhulumende aze ukuthi nje sedwa. Akulandeli ngayenza ngoba asiyo into efakwe emthethweni yaba le act eyisekelayo.
Ibandla le-MDC Renewal Team lithi amalungiselelo omhlangano walo omkhulu owe-Congress ahamba kahle. Silengxoxo lesiphathamandla saleli bandla.
Sizabe sile bantu abafika phose between 5,000 to 6,000 delegates bevela kuma-provinces achiyetshiyeneyo.
Kuhlelo lwethu labesifazane sihlaziya udaba lwemidlalo eyenziwa ngabasakhulayo besenza ukuganga amavuzu party. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Uhulumende usethule umthetho ozakwenza kube lukhuni ukuthi umqatshi axotshe izisebenzi. Lomthetho wethulwe ku-Government Gazette izolo uthi nxa isisebenzi siqotshwa kumele siqale sikhulumisane lomqatshi kuvunyelwane ukuthi sizahlawulwa malini esigumulo. Ingxaki ebezisenza kube lukhuni ukuthi izisebenzi ziphiwe imfanelo yazo nxa ziqotshiwe isixazululiwe yenziwa ukuthi kube kubaluleke ukuxotsha isisebenzi kumbe ukuthi sithathe ukuthiwa i-retrenchment package ngesilungu. Kodwa isiphathamandla se-ZCTU umnumzana Ambrose Sibindi utshele iStudio 7 ukuthi inkinga ukuthi izisebenzi kaziphiwa ngathuba lokupha imbono yazo lumthetho ungakethulwa.
Engxenye engaqala ngakho ukuthi sifunde sinanzele ukuthi indaba le yama labor reforms yelungisa imithetho yezisebenzi phose kade sile eminyaka emibili kukhulunywa ngayo. Indlela ebesiyikhaya le besifana kwenzakale ngayo bekuyindlela yokuthi njengoba silethene lokuthiwa yi-Tripartite Negotiation Forum engenisa uhulumende, ingenise lathi izisebenzi, ingenise lalabo abaqhashi. Siyafisa izinto zingadiscussa khona phana, zinegotiate khona phana, zivunyelwane. Nxa sezifika lapho zingabi sezandleni zomunye umuntu oyedwa ngoba zibe kuhle bento esejiyane ihambisiwa umthetho. Kodwa-ke uhlupho esihlalo kade ziyikuthi izinto ziyakhulunywa ngale ku-TNF and more so sifuna uku-emphasize i-TNF esikhathini semthethweni ayikhanyelwa. Ngizama ukuthi mina andikuvumela ku-TNF or uhulumende aze ukuthi nje sedwa. Akulandeli ngayenza ngoba asiyo into efakwe emthethweni yaba le act eyisekelayo. So-ke yiluhlupho esilalo ukuthi lanxa ukhulunywa ku-TNF kuhananzela lezi zinto bazithatha ezinye bazilahle kumbe batshintshe loo khulunyiswaneyo. So yiluhlupho esilalo njengezisebenzi ukuthi ngaze kuphume ibhili zathola ukuthi engxenye futhi siyagingafutha silo msindo ngayo ukuthi hayi but lapha suke ngalapha lifakayo lapha lifake kuhle. So yiluhlupho esibalayo lokuthi i-process yakhona esihluphayo ngoba nxa i-process ingaphumi kuhle le product ayiphume kuhle.
Manje pho nxa ingaphuma i-product iphume kuhle lizayenza njani?
Ye, ngoba izinto zethu zaziningi kodwa kade zantu uyabona ukuthi ukuphulisa ukuthi kwenzakala izinto yibokuhlibakokathi sikhuluma kanje abakade sebexothe le msebenzi abantu kade sekuphilwa ama-32,000 abahambileyo and uhlupho esihlalo kade zikuthi libhili lanxa iphuma bona abantu abasabuyi. So-ke into esikhathazayo thina ukuthi ibhili leyi kangathi besifastrekwa kodwa-ke thina we are saying it has been on for the past 3 years. So uhlupho esihlalo ukuthi angikholwa ukuthi konke okuzaphuma sebesimela lakho laba ufunisa ngikhuluma iqiniso athole kulo kunye sizakusola lapha lalaphaya ngoba vele i-principle i-process xa i-process ingathi is-deformed konke okuphuma kudala ngikhuthi kuhambe right. So njengezisebenzi kuyikho ukukhorona kwethu esilakho khonokho.
Lo-ke ngumnumzana Ambrose Sibindi, isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi iZimbabwe Congress of Trade Unions i-ZCTU obekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Ibandla le-MDCT Renewal Team lithi amalungiselelo alo omhlangano omkhulu lapho kuzakhethwa khona inkokheli kudingwe legama elitsha ngomgqibelo ozayo ahamba kuhle. Leli bandla elilamalunga axexebuka kubandla leMDCT likhangelele ukuthi lizakhokhelwa ngumnumzana Tendai Biti ongunobhala jikelele okwakathesi. Sixoxe lomsekeli kanobhala obona ngokuqoqwa kwenhlelo zebandla umnumzana Reggie Moyo ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Amalungiselelo eCongress ahamba kuhle kakhulu okuthabisayo okungangokuthi ama structures ama provinces wonke ayese in place including South Africa. Ngikhuluma nje kulamalungiselelo okusecure i-venue lokukhangela ukuthi abantu bazahlala ngaphi, lokukhangelela abantu ukuthi baza kuba lokokuhambisa besiya eHarare ngaka 21 August 2015. So yikho ke namafichane engingakutsho ukuthi kuyathabisa kakhulu ukuthi abantu labo bayakuthakazelela ukuthi kube le convention lapho esizaba khona lokuthi sazise iZimbabwe ngenhlelo zeparty yethu ukuthi siya ngaphi sisuka lapho.
Likhangelele ukuthi kuzaba kulabantu abangayi?
Besikhangelele ukuthi sizabe sile bantu abafika phose 15,000 to 6,000 delegates bevela kuma provinces achiyechiyeneyo. Sikhangelele njalo ukuthi kuzakuba nabantu abanxusiweyo abathize. Sikhangelele njalo ukuthi kuzaba kulezi zokukhulumisana ngokuthi inhlanganiso yethu sizayimisa njani, izabe isiyinhlanganiso enjani, elenhlelo ezinjani, njalo ethembisa abantu uZulu weZimbabwe ukuthi iza kwenzani.
Kuyini elikukhangeleleyo okufana lokuthi kuguqulwe ibizo lebandla lokunye kunjalo?
Sikukhangelele ukuthi lokho kuzavele ebantwini ngoba ngokuhamba langokubonisana labantu siyakunanzelela kakhulu ukuthi abantu balezinto ezinenge ezithile abafuna ukuzitsho wokuqala ngama-policies lenhlelo zebandla. Kube sokusiba nange-identity engingathi libizo le igama lebandla, kube sokusiba lama-slogan ebandla. Lokho-ke sikukhangelele ukuthi kuzaba lokuxoxisana okuthile okukhulu kakhulu ukuthi sikhangelele ukuthi ngalelo langa mhlawumbe inkosi ivuma abantu bazavumelana abaza kuvumelana, sibe sesikhangelela ukuthi ibizo lezilogani nakho konke kuzavela ebantwini.
Inkokheli yona isiqalisile na ukukhankasa ukuthi ikhethwe kumbe akuvunyelwe?
Kuyavunyelwa ukukhankasa kodwa akade sikukhangelele ukuthi ama-provinces asefakile ama-nominations. Yikho-ke kade sikhangelele ukuthi kungabi lokukhankasa lokhuyana kokuthi sokuyikuncintisana kokuthi abantu babambane imphimbo ngoba singabantwana bendodanye babantwana bakamama munye.
Lo-ke ngumnumzana Reggie Moyo, umsekeli kanobhala obona ngokuqoqwa kwenhlelo zebandla le-MDC Renewal, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Imuli ezingafika amachumi amathathu lanhlanu ebezihlala eplazini le-Wills Grove sezilala egcekeni kulandela ukuxotshwa kwazo izolo. Leli plazi elibucwadlana lakoBulawayo lathengwa ngomunye umlungu onguye oxotshe lezi zakhamizi. UGibbs Dube we-Studio 7 uxoxe lesinye isakhamuzi saleli plazi umnumzana Milton Gumbo ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Badilizile sibili kule khiwe elithi lifuna iplus yena wafika wadikiclaim yemayini.
Likhiwa elivela ngaphileleli?
Bathi nguScott Flee.
Ye, uthi ufunani? Akusichasisele sibili ngokujulileyo umuntu omdala kwenze ukuthi sizwe ukuthi kuhamba njani.
Hhayi, uthi ufuna yena indawo le ukuthi ahlale kuyo yena.
Indawo leyo kubizwa kuthiwa kuyini, Baba Gumbo?
yi Willis Grove.
Liplazi kumbe kulapho kwenziwa khona isitina kume njani khona?
Hayi yena wadinga iclaim lapho kwenziwa khona isitina.
Iclaim yangkhona ngiyani ufuna ukwenzani ngeclaim leyo?
Isitina vele bezenza ngesikhathi eRhodesia kwaze kwaba yiZimbabwe.
So lina ke laqalisa ukuhlala eplazini lele kwaqalisa nini?
Kudala service noma 87 abanye ngo 83.
So langena njani eplazini lele baba Khumba?
KuseseyiZimbabwe sasingahluphani layo kwangaka sasingene ngama-claim ezimayi kuthe sokubonakala ukuthi hhayi gold liyala sasesihlala njengemizi njengezakhamuzi.
Ye kodwa kwakuvunyelwa yini ukuhlala khonokho kumbe langena nje?
Ngithe sangena ngama-claim kuvunyelwa kusiya sagcina sesihlala ngesivumelwana sabona lathi ukuthi hhayi njengalokhu kuliganga kuphela kumele sihlaleni. Kwase kusuka kusanda abantu abahlala kuleyo ndawo.
Singathi-ke abantu abadilizelwe imizi yabo banengakanani khonapho?
34.
Singathi-ke phakathi kwe-34 leyi kulabantu abangaki, labantwana abangaki?
Ngabantwana baningi kakhulu.
Singathi mangaki khonapho?
Bangafika ngama-200 bafunda izikolo ezimbili.
Oh yebo phela. Abantu abadala-ke bangaba baningi kangakanani?
Abadala bangaba kuma-300.
Uh-huh. So abantwana laba bakade befunda esikolo kuthiwa kuyini?
Abanye base-McDonald, abanye base-Kensington.
So-ke kuyahamba njani njengoba sokwenzakale lokhu baba?
Hayi asikwazi njalo kho lisibuza kutho ukuthi lina yini elizakwazi ukuphambili.
Hello-ke ngumnumzana Milton Kumbo, isakhamuzi sepulazi le-Willis Grove, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Le balaleli i-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington DC. Lisibamba kumagagasi aku-909 medium wave laku-shortwave 4930, 5940 laku-15455 kilohertz. Okwamanje-ke sengidedela emuva ngilitshiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalambulela kuhlelo oluphathelane labesifazana lilami uSthandekile Mhlanga. Amapholisa athi kuthange abophe abantwana abedlula amakhulu amabili 224 besemdlalweni obizwa ngokuthi yivuzo party eMguza Rest Camp eduzane lakoBulawayo. Lokho kwenzakala lanxa kusanda ukuba lokutshengisela ngalolu daba koBulawayo ngenxa yokumemetheka kwemidlalo le. Ukuhlaziya lolu daba lamhla sixoxa lo Councillor Sithabile Madaka oka Ward 2 koBulawayo oqala ngokusichazisela ngamavuzo party lawa. Siyalamukela kuhlelo Councillor.
Yebo. Amavuzo party sisasize ngawo. Abantwana vele sebehlanya ngamavuzo party. Abasakhontroleki abanye abantwana ngendaba yawo amaphathi wona la. Amavuzo party enziwa ngabantwana abasesekondari. Kwenzakala kakhulu kibo ezindlini zabomama abangekho ezindlini zabo. Like let's say umama usebenzela ngaphandle kweZimbabwe. So umntwana lona usele-chance yokubiza abangani bakhe ukuthi vuyani sizokholisa. Babuya bethwele amatshwala, babuya bethwele amankazana, babuya bethwele okuningi-ningi. Bathale bazobathwale la makhondomu bahamba bawathwele. I-problem I think ikakhulu isekhonapho ezindlini ezingulabomama ngoba azilacontrol.
Kumemethekile lokhu kumbe kutholakala laphana lalaphana.
Balutshwane abantu abathanga abakubonanga ngamehlo abo khonokho sekusenzakala. Kuvele sekumemethekile sekuvele. Kwande kakhulu emalokishini. Why kwande kakhulu emalokishini? Ukuthi emalokishini i-transport ilula yokuthi bagade noma sekusebusuku. Abanye bakuthiwa bahlanganisa imali yetheksi behlanganise bethu. That takes away lapho abahlala khona sebevela kuvuzi. Ivuzi yakhona yinto embi kakhulu ngoba athi qalisa ngama-specify iphele ngama-1, 2. Onke lenga umntwana enkazana engekho ngo-1 ebusuku ekuseni. Siyatsha izimyeni ongumfana engekho ngo-2 because a-16 year old umntwana esangaphansi kukamama. I think mina izindlu zenezi bona babantu abangekho ezindlu abadinga abantu abaeli izindlu zabo. Bani kuthina futhi ukuthi siya usisi ukuthi khona izangcinela abantu abamnkazana osebenzayo izangcinela abantu abamvela abantu bethu ababalalela abankazana osebenzayo beliqinile bese isikhathi yenze khona bese isikhathi inkazana lana la ikumele achayisethe andilaye ngumuntu olemuli yakhe bese isikhathi na unkazana lana echayisa bese yangikhona ngale vele ivuza isiriri ukuthi iyangena ngamafa
lingabaxwayisa lithini lapha abantwana yiziphi ingozi ababhekana lazo ngenxa yemidlalo le
abantwana mina ngengaba labo sizile sisinyami ngazama ukuthi khona ngizama ukukhulumisana nabo ingozi abayikhangeleyo inkulu kakhulu especially abangamankazana abangabafana ye bangazizwa imikhuhlane kuphela abangamankazana iproblem yabo bazazizwa imikhuhlane ezizizisi ezingelabanikazi ngoba abantwana labana anti bakwenza bengasithi ukuthi sebefuna ukudlala kodwa besenza into okumele bedlale uyezenzama ukuthi so khonokho sibatshelile abantwana ukuthi yekelani kwenza into enjalo ezinjalo isesandleni elingamankazana ngoba impilo yenu yiyo ekudenja kakhulu laba abafana baledenja ngoba uzagula abe sesiya ngaphi esegula because umama uselandan ngoba umama usebhodi so umakhelwane ukuthi azambone ukuthi segula sekuthatha isikhathi kathi ukuthi wenza ivuzi uza kubona masini esegula akasakuboni yikho kade sibazama ukubaxwayisa khona abantwana
linyathelo elihle yini leli ukuthi kutshengiselwe kwenziwa ama-demonstrations kumbe hhayi njengoba kungabantwana kumele kuqaliswe kuqiniswe ezindlini ukubalayo
i-demonstration i-right i-demonstration ayikho-right because i-demonstration i-demonstrate emgwaqweni umntwana wakhona yena lo abamdemonstrate-ayo kakho khonapho futhi nga i-demonstration yahamba yakukhulunywa eyayenziwa ezikole especially ama-secondary school abantu ba-demonstrate-a kuma-secondary schools emgwaqweni la avelaba abakho abanye babekhona because nxa kusemini by that time babe belele bemelele ukuvuka ntambama besiya kuvuka
la isibongile imbono yenu imalapha ingxoxo yethu Leo balaleli bekuyingxoxo lo councillor Sithabile Mataka ukansila ka Ward 2 kobulawayo egoqela iSource Town besixoxa ngodaba lwamavuzo parties osolusidla uBedu kobulawayo lithiye njalo indlebe ngeviki ezayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha lilami uSithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC
Hayi sibongile ke Sithandekile ube lelanga elihle can call me papa and I can call you mama ingoma emnandi ingoma kamafikizolo isiphethe la uhlelo lwethu lwamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele bese lakho uhulumende usethule umthetho ozayenza kube lukhuni ukuxotsha izisebenzi ibandla le-MTC renewal team lithi amalungiselelo omhlangano walo omkhulu owe-Congress ahamba kahle hayi ke igama lami nguChris Gande Lilale.
have been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murare zvakanaka vatereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.